bona labo bantu yibo okuthiwa kona bazangena ku-interim committee ezabe ibambe obulawayo kuze kufike ilanga lapho okuzaba khona lo khetho khona olweprovinsi epheleleyo. So lapha kobulawayo silamalunga angu-25 ayiwo azabe eku-interim committee leyo ezabe idonsa ubulawayo kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukuthi bayahlala isikhathi esingakanani akwaziwa muntu. Okunye lokho futhi kubangelwa yikuthi njengoba likwathi sonke siphansi womkhuhlane lowo umvalele endlini i-COVID-19 owenza ubana singakwanisi ukubuthana sibaningi. So bekungasoze kuyenze ukuthi kube le provincial election ngoba leyo iyabe sigoqela abantu abaningi abagoqela ama-districts even ama-cells aweparty nobukhokheli bonke. So kusuke kube sokusiba labantu abaningi kakhulu. Ngakho-ke bakubone ukuqondela ukuthi okwakathesi njengoba salwisana lo mkhuhlane lo we-COVID-19 akubeke le interim committee le elabantu abangu-25 abavela kuma-DCs.
Akula yini ukukhonona ukuthi amagama amanye siwabonayo lapha ngani ngabantu abavela esigabeni seMashonaland, akula yini abakhalaza ngakhona lokho? Njalo ungathini wena ngodaba lona lolu olokukhethwa kwabantu abavela kwezinye izigaba besizothola izikhundla khonapho kobulawayo?
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo. Silabo abantu abesindebeleni, silabo abantu abanye abesishoneni, kodwa abanye abazalelwa khonapha bakhulela khonapha, abanye bengakwazi lokufika emakhaya abo khonale esishoneni asebevele sebeyakhele ngapha, abanye sebe-recycled kubontaba zinduna kubonyamandlovu kubobubi lapha endaweni ezithiyetheneyo. So laba abantu laba sokufana lokuthi sebengabantwana khayala. Ngakho-ke akula muntu ongakukhonona njengoba ngitshilo le yi-interim committee and kukhethwe abantu abavele babekhethiwe kuma-DCCs ngemuva le. Ngakho-ke ngabantu esikwazi ukuthi bebevele bekhona ngaphi emhlanganweni. So akula nto engamangalisa njalo engavusa ukubana kube lo muntu osekuqasa ukufaka indaba zomkhetho abatshabe lezi azingeni ndawo la. Kuzabuya isikhathi sokuthi kuza kushiwo-ke wona hhayi sokukhethwa-ke i-provinsi egcweleyo. Lapho-ke yikho lapho sozabuya-ke abantu bechiyechiyene bevela endaweni ezichiyechiyene njalo. Thina ngapha asikhangeli ngobuhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele lo livenda, sikhangela ngokuthi wona umuntu lo umntwana womhlangano na njalo ubesemhlanganweni kwesikhathi esingakanani ukubana avunyelwe ukuthi ancintise ekhethweni le province.